VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ezomkhangazi zeZimbabwe siyibheka ziye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. Yikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabange ukuthi ungalungiswa ezomnotho, ezombangazi zingalungiswanga. Ezokuntshontsha kwabantu bezalo okwenzakala kudala zingalungiswanga.
Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe.
Esikubonayo okuqakathekileyo yikuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esibalo lezinhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
Abantu baveza imbono etshiyeneyo ngendlela umongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe. Amapholisa eHarare namuhla ameme umsekeli kamgcinisihlalo we-MDC uMnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethulwe ngomgqibelo eBikita. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho okubangele ukubhidlika komnotho welizwe, njalo ukumiswa kwalolu hlelo okuzadala umahluko. UMnumzana Ncube obekhuluma emhlanganweni oqoqwe yintatheli zindaba namuhla wengeze wathi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi zakhe kunyanga ezintathu ezilandelayo, njalo uzaxoxisana lazo ngalolu daba kusasa. Ukhuthaze njalo abamabhizimusi ukuthi bakhweze iholo lezisebenzi ngoba kusobala ukuthi bayathola inzuzo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, usibalukhulu webhanga lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangutya uthe okubuyisela ilizwe emuva ukuthi abantu abazithembi inhlelo zikahulumende, njalo ilizwe alizikhandeli impahla zalo okuyikho okuzalungiswa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe loMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, yena othi uvumelana lokumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngendlela yokuthuthukisa umnotho welizwe.
I-example esetshenziswe ngomunye umuntu kuthena, i-America uma ifuna ukuthenga bese isinkwa waseZimbabwe isebenzisa i-example elula. Ayisoze ma ifuna uku-importa ithenga from Zimbabwe so ithenge eZimbabwe. Why? Ngoba iZimbabwe isebenzisa idola yabo. Uma bephethe i-R10 bethi bafuna ukuthenga isinkwa, bazoyekela bayethenga isinkwa semthana nge-exchange rate ezobakhosta mhlawumbe R7 for isinkwa basithenga phi, eNamibia kumbe e-South Africa. So uqinisile, baqinisile ngoba-ke eqinisweni la sibekwazi i-knowledge ukwenzela ukuthi sesuka lapho ke bese senza ama-decisions sisishisa. So ngeke kubeke bethenga eZimbabwe anything kodwa okuyekuthi ukuthwabhanisa ongakubiza ukuthi ama-industries ngoba ungafika competition asisebenzise i-example yakudala esikhulesiyal e-locals ngoba asisebenzisa inta ngiyazi ukuthi akulasinkwa esi-export-wise but ngizo ukuthi abantu bakuzwisise kahle ithi i-America ifuna ukuthenga idoso yesinkwa ayisoze ithenga i-locals. So ile-locals nenkampani isihlehli siyaphansi ngoba ayikhona ukuthi ithengise izinto phandle kwelizwe ukwenzela ukuthi ilethe okuthiwa imali evela phambi kwelizwe, especially imali eqinileyo ezoyenza ukuthi umkhonomo kusiqala ukuvuka. So lelo liqiniso, whether likhulunywa izane kumbe likhulunywa i-MDC kumbe likhulunywa ngubani, liqiniso ukuthi vele lokhu sikubheka njengento besifuna ukuthi siyenze siqhubekela phambili. Kingaba khona-ke ukuthi ezomkhangazi zeZimbabwe siyibheka ziye kuhlobo lamanye amazwe azilungiswanga. ikho lapho umthuli ongabe phambanisa khona ukuthi acabange ukuthi ungalungiswa ezomnotho ezombangazwe zingalungiswanga ezokuntonsa kwabantu bezana okwenzakala kudala vele kungalungiswanga.
Abanye njalo bathi njengoba le bond note ekhona elungasoze uyitshintshe, manje abantu abakumabhizinisi bazawoda njani kumbe bethenge njani impahla zabo?
Kuyi-currency angithi so izimdollar bet angiyazi ukuthi kunama-challenges awemfulu le mali yokuphaya inflation eyiyo futhi enye yezinto izampiyo sengayicabangisisanga. Angazi ukuthi bafuna ukwenza simanga bani on that issue. Omthuli bacabanga ukuthi bangatshintsha kube i-dollar kubeyimali yamaqini eZimbabwe. Ma ubuye uthenge eSouth Africa kuzaba le-exchange rate ngoba sokuyimali akuseyo bond note. So but-ke we still want to be the mover city noma kunjalo ilizwe zombangazwe zilungile yini ukuthi imali le ingadliwa yini i-inflation phina futhi bera back to zero njengoba nje yaba ku-zero ngesikhathi sikamgaba.
Lo ngumnumzana Bernard Bheki Lizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, sixoxelaye ese-Johannesburg kwele South Africa. Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku-shortwave. Uzulu sefeze imbono etshiyeneyo ngendlela uMongameli Emmerson Mnangagwa ahamba ngayo emazweni awezwekazi le-Afrika laphetsheya kolwandle ekhankasela ukusungulwa kwamabhizinisi elizweni kanye lokuqinisa ubudlelwano lalawo mazwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Mnangagwa esegade indizamtshina elubhekise kwamanye amazwe awenhlanganiso e-African Union laphetsheya kolwandle. Umnangagwa ubesedorobheni leNiame kweleNije emhlanganweni wokusungula uhlelo lokuthengiselana olwe-Africa Continental Free Trade Area oluzavula amasango amazwe awe-Africa ukuze athengiselane impahla ngokukhululekileyo kungela kuthelisana. Ubikwa ehle wathatha ithuba lokukhulumisana leyinye inkokheli ye-Afrika egoqela uMongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa bexoxa ngokuthengiselana amandla kagetsi. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa axhumane lenkokheli kanye labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Esikubona uqakathekileyo yikuthi okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa esiba lalezi nhambo zixhumanisa iZimbabwe lamanye amazwe, njalo lokhu kubuya kumanyane le policy position yaseZimbabwe yokuthi iZimbabwe is open for business.
UMnangagwa wethekelele amazwe amane ngempumalanga ye-Europe ngozibandlela agoqela iRussia, Belarus, Azerbaijan leKazakhstan lapha alobelana izivumelwano ezithize zokuthuthukisa ezamabhizimusi lenotho yelizwe. Nyakenye uMnangagwa wethekelele kwele Angola lapho amanyane lenkokheli yeSADC bathakazelela ukukhululwa kweAngola libutho leSADC. Ngenyanga edluleyo kaNhlangula uMnangagwa ubese eMozambique emhlanganweni we-US Africa Summit. Kodwa enye ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Chenisani Ntungagwa uthi kuqakathekile ukuthi uMnangagwa aphiwe isikhathi sokuthi akhe ubudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Indaba yemhambo le akukho isikhathi sonke lokho okungaletha into e, kodwa ke lasilazelele ukuthi iZimbabwe isekufudeni. So ngamafitshane ngathi mina kumele sinike isikhathi imhambo le sibone ukuthi izasibethelani.
Wodwa ukhokhela inhlanganiso emela abaphika ngokuthengisa eyebulawa yeVendors Association uMnumzana Mike Ndiweni uthi indleko edalwa ikweboleka indizamchina zakwamanye amazwe ekuhambeni kwakhe inkulu kakhulu.
Mina ama foreign trips la uhamba kuphuma phandle kwelizwe akakhanya ukuthi kulethe utshintshomane ngoba izinto loke ziwoma imali loke isebenza iphuma isenza ukuthi bahaye amafremachina.
Umsekeli womkhokheli wohlangothi lwabesifazana kubandla le-MDC unkosikazi Phyllis Ndlovu ugcizelele kulokhu ethi ukuhamba kwakhe akulethi lutho.
Abantwana be-generation yena lengasasithandi xa uhlangana labo laphana uhamba kuthi ungu-MP bahlawakubuze bathi vele into elilanje iparliament aliyazi kusebenzweni ubutshona lihamba kuphela liwesize imali lisemazweni likula lilengisizandla lingelalutho khonakhona kuyasihlupha kuyahlukuluza kakhulu elizweni.
Okukhathaza abaningi kuthi umnankagwa uqhubeka eboleka indizamchina zohlonzi lwaphezulu emazweni afana labo United Arab Emirates ezilendleko enkulu kakhulu. Umnankagwa uvame ukuhamba ngendizamchina ye-Boeing 737 ebhadalela inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola emelika $12,000 ngehola elilodwa. Lokhu kubikwa kugebha kakhulu esikhwameni sikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Pepe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Amapolisa eHarare namhla ameme umsekeli kamgcini sihlalo we-MDC uMnumzana Job Sikhala phezu kwamazwi awethule ngomgqibelo eBikita lapho abikwe ethe khona ibandla lakhe lizagenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhetho luka-2023 lungakafiki. UMnumzana Sikhala ukufakazile ukuthi ubizwe ngamapholisa ogatsha lwe-law and order njalo uthe uzahamba kusasa ekuseni. Embikweni awethule namhla uhulumende usolwe amazwi kamnumzana Sikhala esithi uza kwelula isandla somthetho ngendlela elukhuni alubana ibandla le-MDC te lalinga ukumgenqula. Lanxa amapholisa asebize uSikhala phezu kwalolu daba, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ubetheka basoze bathathe amanyathelo okwamanje. UMnumzana Mangwana uthe ibandla le-MDC likhanya lijonge ukuphazamisa uhambo lwequla likahulumende likwelebhilithani lona elikhokhelwa ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sifosiso Moyo. Ibandla le-MDC lalo lethule umbiko lisithi uMnumzana Sikhala ubekhuluma ezimele njalo imbono yakhe ngeyakhe yedwa. Isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Fortune Daniel Molokele utshele untungameli Inkomo Studio 7 ukuthi i-MDC kayilayo injongo yokugenqula umbuso kamnankagwa.
Ngifuna ukuthi kuphume obala ukuthi i-MDC njengenhlanganiso singabantu abahlonipha isisekelo sombuso. Ngakho-ke thina asoze sasebenza ukudlangudlangu ngokhipha uhulumende. Si-democratic change, movement for democratic change. Okuthi kuthini, siyasebenzisa indlela ezihambelana nesisekelo sombuso ukuthini sitshintshe uhulumende. Ngakho-ke lokhu akhulume uMsenitwa Sikhala, ngizamile ukuyibukela kakutsha ividiyo. Ngakhuluma naye wangichazela ukuthini mhlawumbe ibala lisebenzise ligcine selisithathwa ngezinye indlela, but yena ubesithi ukuthini sizazama amandla ethu wonke njenge-MDC ukuthini sincedise iZimbabwe ukuthi iqhubekele phambili, ngoba okwamanje njenge-MDC thinasithisekanga ngombuso okhona.
Ukuyibeka sobala Molokele, uthi wena uSikhala uyakulandula ubengatsho ukuthi lizavukela umbuso weZANU-PF ngodlakela.
I-MDC asonhlanganiso esebenzisa udlame, isebenzisa i-democratic change. Ngakho-ke asisoze sasebenzisa udlame ukugenqula uhulumende.
Like lakhuluma ngokuthi lizatshengisela phezu komumo oselizweni, selingaphi ngohlelo lolo?
Okwamanje kusese masinyi ukuthi sikhulume ngodaba lolu, kodwa engikwazi ukuthi inkokheli zenhlanganiso zizahlangana ngempela viki zizovumelana ukuthi indlela enhle yokuya phambili ngeyiphi. Ngakho-ke ngemva kwempela viki sabe sesile lokuunderstand ombe lokuthi sithi ukuthi njengenhlanganiso sifuna ukuthi sihambe kanjani. So okwamanje asingeke sakhuluma ukuthi sithembisile ukuthi kube le zinto ezinjalo ngoba asikahlangani njengenkokheli.
Uhulumende uthi intengo isisehla ezitolo, yebo liyakubona.
Iqiniso ukuthi endaweni eziningi emavinkilini amaningi intengo zilokhu zikhwela, kwezinye isikhathi ziyehla namhla zikhwele futhi kusasa. So akukabi loku ovali ukuthi ziyehla. So uhulumende ngiyokhulumayo kodwa okwenzakala ebantwini ngenye indawo. So endaweni eziningi intengo zilokhu zikhwela.
Lo ngumnumzana Fortune Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 eseHarare. Lingakhohlwa uhlelo le-Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ku-9 ntambama kumagagasi awe 9:09 a.m. shortwave 212080 labo 15775 kilohertz. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokuqhubeka kokuqonga kwintengo yempahla lokudla ikakhulu amafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umbiko owethulwe yinhlanganiso elobudlelwano lohulumende weleTurkey e-Foundation for Political, Economic and Social Research uveza ukuba kulentathela izindaba ezisebenzela inhlanganiso zezindaba ezizalwane zalelo lizwe ezethula indaba ezisola uhulumende ngaso sonke isikhathi. Lezi ntathela izindaba zisebenzela imisakazo enjenge-BBC, Euronews, Voice of America leminye. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Greece eleNew Democracy Party, umnumzana Kyriakos Mitsotakis, ubikwa isengqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho lokudinga inhloko kahulumende lamalunga edalele ephalamende, enqoba obekhona u-Alexis Tsipras kukhetho olwenziwe ngesonto. Asebenelisa ukuchiya ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo e-alcoholism bachaza lesi simo njengesifo esibulalayo ngoba abanye abantu belakho ukubanjwa ngamandla okuthatha umphefumulo wabo. Ngakho bakhuthaza uzulu lenkokheli yenhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba babambisane ukulwisana lalolu dubo osolubhahile eZimbabwe. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaphatheke kunhlelo zokuba behlukane lokunatha utshwala abasebenzisana labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA eHarare bathi oqakathekileyo ukuba umuntu avume kuqala ukuba uselenkinga elakho ukuphazamisa impila kahle yakhe leyemuli yonke. Umnumzana Thaddeus Munjanja oseleminyaka emithathu echile ukubunatha lobutshwala uthi wananzelela ukuba ulenkinga ngemva kokubhubha kwendodana yakhe eyayiyona yodwa kanye lomfo wabo ayenatha labo yonke imihlobo yotshwala.
What I was doing in mediocrity ended up drinking heavily.
Ngikwenza njengomdlalo yena wakulandela wagcina esengunatha okwedlulise amalawulo. Wangena enkonzini yomgwaqo walimala kakhulu ubangelwa indlela ayesenatha ngayo. Sangiphatha kubi leso sehlakalo sokubhubha kwendodana yami. Ngazethisa umlando ukuba yini engakubangelayo.
He ended up drinking heavy stuff because he had seen me doing that.
Emveni kokunanzelela ukuba lukhula udubo elizweni, okumqoka uMnjanja uthi yikubhekisa konke umuntu akwenzayo kuNkulunkulu, okuyinto esekelwe ngomunye njalo osewazinikela ukuchiya ukunatha utshwala ngendlela ayesenatha ngayo. Umnumzana Lakson Thomas UThomas uthi waqala ukunatha ngendlela edlulise amalawulo esesesikolo ekusecondary ngoba wayezizwa engaphelelanga njalo engemukeleki. Kungalolu suku uThomas athi kwathi dlwe kuye ukuba adinge usizo kwaba yikuqala ukukhulumisana labazali bakhe abamxhumanisa labenhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous AA. Layo seleminyaka emithathu wachiyayo unatha utshwala esewaphindela e-university ngemva kokuchiyela izifundo zakhe endleleni. Abelapha ngendlela zesintu okubalisa uDr. Ngwenya bathi enye yembangela yalolu dubo yindlela uZulu asephila ngayo kanye lokudla akudlayo le mihlobo yotshwala abunathayo.
I-alcohol abuse isiqongile, utshwala ingozi. Sebengena ke ekunatheni utshwala. Kancane kancane sokungena ku-alcohol abuse, ingqondo ama-neurons sesifa. Kasela mkanjo, kasela manja, kasela desire eyokuthi ephumelele ngoba uhlale dakiwe.
Ungwenyuthi akupheleli ekuphazamiseni impilo yalo osenatha okwedlulise amalawulo kuphela, kodwa kuchathekela lakumuli yakhe esikhathini umuzi ucine usuchitheka. Ulandisa ngezinye zezizathu ezifuqa umuntu ukuba aphethe esekulinkinga.
Ukuthi umuntu nxa esecabanga ukuthi indubekho amagetsi akula, amanzi akula, ifuel akula, imithi esibhedlela ngaze kugule akula, gala sigqoko, ugqoke impahla leziyana ezomkambo ezagqokwa ngamakhiwa, yiyo isande best yakhe, amele ivumbulule, eyagqokwa ngomunye umuntu, engela size enye, umba ngazwe lo lawo usuphambanisekile. Usingenise lapho esasinga azanga sikulwele lokho, usingenise esigabeni esingayisiso.
Omunye wabodokotela abasebenza kuhlangothi lwemikhuhlane yengqondo esibhedlela seParinyathwa Psychiatric Unit engu-clinical psychologist osafundela umsebenzi uDr. Charity Mbuva ulandisa ngengozi ekhona nxa umuntu enatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo.
Nxa umuntu enatha utshwala uyazilimaza umzimba wakhe, uyaziphambanisa ingqondo, engehlukanisa lezihlobo zakhe, engachitha imali and engaluza i-focus.
Uthi isilinganiso sabanatha utshwala ngalindlela inani lakhona liqhubeka liqansa kukhangelwa abeza esibhedlela seParinyathwa Psychiatric Unit ukuzadinga usizo lokwelatshwa.
And lawa ama-figures esilawo ngabantu esibabona esibhedlela, singazi ukuthi lalabo abangabuyi esibhedlela kutsho ukuthi inumber iyedlula khona lapha lapho esizwa khona. It means there are more numbers than this.
Ulandisa njalo ngobudlelwano obukhona phakathi kwalolu dubo lokuzibulala.
Nxa umuntu enathile ngasacabangisisi kuhle, kusisho ukuthi engafikelwa yindubeko noma yiphi engabona ukuzithatha impilo kuyisizathu kumbe kuyisolution.
Unkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso ye-National Coordinator of Activists Zimbabwe ulandisa ngokunye kokwenza bafune ukuthatha imiphefumulo yabo abantu.
Nanzelele kakhulu ukuthi ensukwini ezidluleyo siyakhala njengamaZimbabweans. Thina siyazazi impilo kumele ukuthi ngasi yaziphila and asiziphili lezompilo and kusuka kusihlukumeze and kusihlukumeza kusuka kulide to depression. Sigcine sisishwelele ukuthi i-depression yakhona sidilelayo njani.
Kwasekelwa njalo ngomunye wabasakhulayo uPasho Sibanda ubufakazi obuvele kwabohlangothi lwezempilakahle yengqondo esibhedlela seParinyathwa Psychiatric Unit buveza ukuba liyaqhubeka liqonga inani labazodinga usizo lokwelatshwa ngodubo lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo phakathi kukazibandlela kusiyafika inyanga edluleyo kaHlangula. Abesilisa beyibo abaningi ukwedlula abesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu lemidlalo wenguqu eleHighlanders uMandla Mpofu uthi kuzamele adinge abanye abadlali njengoba kulabadlali baleli qembu abambalwa abalimeleyo. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ikamulo elendazi libe ngijikile obhanqa 1-1 leNgez Platinum Stars emdlalweni walo wokuqala umpofezi bambe esidukwini umpofu uthethe isikhundla esithiwe nguMatinda Ndlovu njalo utshele intatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo ukuba uzaqhubekela phambili ngenhlelo ebezivele zikhona kuleli qembu.
Kuzamele sithole abadlali abatsha iyona le iviki ngoba silabadlali abambalwa abangekhoyo ngenxa yezizathu ezithiyeneyo. Sizaqhubekela phambili sizama ukuba sidlale ngendlela efunwa liqembu ngoba phela kungasiyonto eyeqalwe nguMatinda kodwa lisiko elivele likhona kuqembu leHighlanders.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yeChumelane engalaneni yemiklomelo njalo lilemiklomelo eli-15 ngemva kokudlala imidlalo eli-13. Phezu kwengalane yemiklomelo kuleqembu leFC Platinum lona ilemiklomelo engama-27 njalo elinqobele iManchester Diamonds nge-1-0. Endaweni yesibili kuleqembu leChicken Inn lona lilemiklomelo engama-26 njalo elinqobele uMshwana Stars nge-3-1. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leBulawayo Chiefs lona lilemiklomelo eyi-9-2. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu umhlubulwane ezansi yezwekazi lase-Africa usithembele kumaqembu abalisayo leSouth Africa kanye leMadagascar ukuba iqhubekele phambili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations. Amaqembu la afinyelele ukuyadlala kusigaba se-quarter final ngemva kokuba eleSouth Africa litshayele i-Egypt nge-1-0 kuthi eleMadagascar lona inqobele Democratic Republic of Congo nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Iqembu leSouth Africa lizadlala leNigeria kusigaba se-quarter final kuthi eleMadagascar lizadlala leqembu elizanqoba phakathi komdlalo ozadlalwa namhla phakathi kweGhana leTunisia. Omunye umdlalo ozadlalwa namhla iqembu leMali lizadibana lele-Ivory Coast. Amanye amaqembu asefinyelele kusigaba se-quarter final ngabalisa eleSenegal kanye leleBenin. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizikele ngaphelela. Sondela ngikukhumbakhumbe kancane, ungesabeli khatshana, angikathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo. Obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami, ngizikele ngaphelela. Kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona, ngizwe ngathi lengxenye yami inyomukile yaphaphatheka. Sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami, ngikome ngikukhombise ubunandi bempilo. Ungangikoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha, niwendiyele umfula ugwembe ugcwele, ngingene kweyakho inhliziyo. Now tell you what I'm going to do. You call me and I'm
going to
Come and talk. Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe yikho kubangele ukubhidlika komnotho weZimbabwe njalo ukumisa lolu hlelo kuzabangela ubungcono. Amapholisa eHarare ameme umsekeli kamgcini sihlalo MDC uMnumzana Job Sikhala ngamazwi awethule ngomgqibelo. Walivalelisayo ngusithandekile Mhla. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.